sihlala sikhuluma laye uhulumeni kodwa azange sikhulume laye ngendaba ka-September ngoba thina sikuzwayo ngama voice messages kasikwazi ngoba nabakwenza lokhu kodwa selokhu kwaqala indaba le-Tribe Nophobia ngo-2008 sihlele sikhuluma laye uhulumeni sihlele sikhuluma lazo imihlangano ezimele abantu be-South Africa ukuthi lokho kungalungiswa njani ukuthi abantu bengachayani ngoba sakubona ngo-2015 SCP laphana eThekwini sikubonile futhi ukwenzakala ngendaba zama-truck drivers sike sahlala phansi labo abachayela ama-truck ababuya eZimbabwe lakwamanye amazwe uhlupho esinalo thina njengesikhuluma lohulumeni yikuthi ama-truck drivers kukhanya kibo kuba nzima ukuthi bangene inhlangano ye-union sasikhuluma labo ukuthi ukuze silungise kuhle udaba lwabo yokuthi kumele bangenele inhlangano ye-union manje kukhanya bona bathi bengangeni union bayaxoshwa emsebenzini nxa sikhuluma le-union efana nesathawu eyomele abatshayeli bama-truck labo bakhala ngokuthi kunzima ukubamela ngoba kabekho phakathi kwe-union labo futhi abayi babahamba bechaya abantu asomalunga e-union bazakhela i-association yabo bengama-South African drivers abahamba bengena emafemini.